Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 26 kunqabakazi 2018 nguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje.
Hi. Emerson Tambudzo Mnangagwa. Swear that as president of Zimbabwe,
uMongameli Emerson Mnangagwa uthethe isifungo sokuqala umsebenzi namuhla ethembisa ukuthuthukisa inhlala kahle kaZulu. UZulu uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo bakahulumende wakhe abalohlonzi. Ilunga ledale lesenethi kwelemelika elidumileyo uMnumzana John McCain kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emerson Mnangagwa ugcotshwe lamhlanje ukuze aqalise umsebenzi emkhosini oqhutshelwe eHarare. Ukufungiswa kukaMnangagwa lokho kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi nguye owanqobayo kukhetho olwedlule. Kubika uMavis Gama.
Hayi, Emerson Tambudzo Mnangagwa. Swear that as president of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi kaMongameli Emerson Mnangagwa ethatha isifungo emkhosini oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namhla. Mnangagwa uthembise ukusebenza gadalala njalo ngobuqotho njengesithunywa sabantu beZimbabwe ukuze athuthukise impilo zabo ngokuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi. Wengeze wathi sekuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane.
Let us courageously and diligently embark on a shared journey towards the realization of our national vision to transform Zimbabwe into a middle income economy.
UMnangagwa uthe ubona elakusasa leZimbabwe elikhazimulayo. Uthe uhulumende wakhe ulohlelo lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuhuquluzi azalulandela kusiyafika umnyaka ka-2030. Onqotshwe nguMnangagwa uMnumzana Nelson Chamisa, yena ukhokhela umanyano we-MDC Alliance, ube ngekho kulumkhosi, kodwa umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lo msekeli wakhe uMnumzana Obert Gudu bebekhona. UMnumzana Robert Mgabe yena uthumele indodakazi yakhe uBona lomkakhe uSimba Chikore ukuthi bayemela. UMgabe wenze lokhu lanxa ephumele egcekeni ngaphambilini kokhetho ukuthi wayengasoze avotele uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Amalunga ebandla leZANU-PF aphatheke emkhosini wanamhla aveze ukujabula ngokunqoba kwaMnangagwa. Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Angelini Masuku uthe sekuyisikhathi sokusebenzelana ukuthuthukisa ilizwe kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
Ilanga eliqakatheke okwedlula amanye amalanga kithi.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo ebekade bekhona bagoqela umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa, uMnumzana Joseph Kabila oweDRC loMnumzana Edgar Lungu wakwele Zambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kabakwamukeli ukukhethwa kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe.
IHarare ngikhuluma nje abantu begcwele emasontweni kwenzekani nje akula nto ebisenzakala. Ngibone ngani laye uPresident uMnangagwa uyayangeka ngendlela izinto eziphume ngayo namhlanje.
Kungenziwani kuyiwa phambili? Lina lithini ngakhonokho?
Akubone phela ukuthi idubola ukhona mntakamama yiloyo lokuthi khathesi uyabona ukuthi lathi estadium lapho ukhulume upresident uED wakhuluma vice president uChiwenga lo mini vice president nganingwa ukuthi akhulume njalo akasihlala yenze ukuthi vice president uyakhuluma nxa kule inauguration kutengisa phela ukuthi uzalo ngokwayo nxa betshontshile ukhetho akula kuvumelana ukuthi ongupresident ngubani kukhanya ngani uChiwenga lokho esifukafukela naye khona futhi mhlawumbe atshengisele abantu lozulu ukuthi yena ngunye oziphethe ngiyophetha intambo ngokwehluleka kwapresident Mnangagwa ukuthi alungise lolu daba kwenza into zibe nzima ngoba phela uhulumende ufanele abe ngavice president upresident enze umathanda ngakho thina nanxa kuyukuthi bangazama ukukhuluma yomkhuluma nobani ukuzama iyona ingelamkhokhelo osegcekele
siyabona ukuthi selihambise udaba lalo ku-African Commission ye-Human Rights lizamani khona
uliqiniso lokuthi kufanele phela iqiniso lazakale emphakathini ukuthi lokho okwenziwa i-constitutional court kuyinto engelampumela enhle njalo akulandelwanga i-evidence ebikhona kusuke nje kwenza into ebithandwa izanu wathi into ekade ifanele iphume lapho ngalokho bese sikhamise thina emthethweni
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. UGibbs uphinde waxoxa njalo lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF yena othi uChamisa lomanyano wakhe kumele bazehlise basebenze lomnangagwa.
Kube lilangelihle kakhulu ilanga elibusisekileyo umongameli omusha asegcotshiwe usephiwe ke imandate yakhe e-5 years osokuseleke ukuthi bona singene ke siyenze khonokwane sathembisa abantu sikhankasa okuthi umkhono mawuvuke ngifisa njalo ngile themba lokuthi yona wonke umuntu uzake akhiphe ibhathi lake elepolitiki sike sigqoke ibhathi lentuthuko sithuthukise ilizwe lethu sithuthukise umkhonomo wethu ngoba yinto okumele sikwenza kulo munye umuntu ongasenzela.
Siyabona ke obomanyano we-MTC Alliance le-MTCT bathi konke lokhu akulancedo vele ngoba ukhetho lwatshontshwa so ke bathi awusoze bekulandele konke khonokho.
Kuyatshengisela ubana ngabantu abangafuni intuthuko abantu abafuna amandla ngendlela zonke noma kusitsho ukuthi abantu kumele bethwale kabuhlungu abanandaba nako bona into abayifunayo phela umbuso ngamandla kanti-ke akumelanga kube njalo nxa ungumuntu ofuna ukukhokhela abantu ungakhokhela abantu ngokufuna ukuthi bona beze ubuhlungu ukuthi wena uzungene esihlalweni yenza ukuthi ona into zibe lula. Mina ngokufisa kwami bengifisa ukubona ngabe ngiyababona lawa amadoda beshiya ebanganini babo emelika langabi ngabi beshiya ecojoni hhayi khiphani izijeziso lezi zoda ngama-sanction ngoba akulimazi ubaba Mnangagwa akulimazi abantu abaphezulu kulimaza uZulu ophansi. So nxa bona befuna ukubusa ngababuye ngokutshengisela obana kona balokufuna ukukwenza bengakwenza bona kubana after 5 years vela abantu bazaba bavotele.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu-PF obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje uZulu wakobulawayo sekhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi akhethe uhulumende olohlonzi ozasebenza ngobuqotho avuselele amankampani kube le misebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Abantu abaningi abakhulume leStudio 7 kuleli dolobho bathi bakhangelele uhulumende ozaletha kutshintsho kwezenotho. Bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhethe idale lekhabhinethi elilamalunga alohlonzi njalo athembekileyo. Omunye wabo unkosikazi Nontobeko Mabhena yena othi ukukhethane ngobungane lobuhlobo kumele kuphele.
Isikhangelele ukuthi ikhabhinethi ezaba khona ibe ngabantu abakwanisa ukwenza umsebenzi isikhathele ngabantu abangakwaziyo into abayenzayo. Nxa kuthiwa nguminister of trade sifuna ukubona i-trade isiba khona ama-companies evulwa especially ngapha kobulawayo. Nxa kuwuminister of health kungabi nguminister of death please.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Busani Moyo uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abakhaliphileyo njalo abangabantu abasakhulayo.
Khathesi i-cabinet esifunayo sifuna i-cabinet entsha yabantu abancane ngoba le yabantu abadala i-cabinet ebevele ingasebenzi. U-president kawufanelanga ephinde futhi abantu bona bebelokhu besebenza kusukela 1980 kungela nto ekhona. Ukwehluleka kwabo kutshengisela ukuthi umsebenzi wabo bebengawenzi. Ngakho-ke i-cabinet esiyikhangeleleyo khathesi yi-cabinet yabantu ababe besazi umsebenzi, kube mhlawumbe ngama-professionals abe ngena kuma-ministries abakwaziyo ukuthi izinto zisebenza kanjani.
Kodwa abanye bathi akulalutho olutsha abalukhangeleleyo kuhulumende kaMnangagwa ngoba ehluleke ukugcwalisa izithembiso azenze nyakenye. Osakhulayo unkosikazi Martha Dube ngomunye wabalombonolo.
Sikhangela ukuthi lokhu belokhe wangenayo eminyaka ophelileyo asizange sibone itshintsho, kodwa into yayikhona yinto yayivele ikhona isenzakala.
Umongameli Mnangagwa ukhangelele ukukhetha abaphathintambo bakahulumende wakhe yiloba nini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba siqhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo, yena othi uMongameli Mnangagwa kasoze enelise ukuliphakamisa ilizwe eyedwa.
Esikukhangeleleyo ukuthi indaba ze-economy zilungiswe okuqala. Okwesibili, ukubana bonke abantu baseZimbabwe baphathwe njengamaZimbabweni, kungabi lobandlululo ukuthi umuntu lowo usekela ibandla eliphikisayo, lo usekela ibandla elibusayo. Sikebe kuqakathekile ukubana uhulumende yona lowo ongenayo omutsha kodwa omdala abone ukuthi nxa ebusa ubusela ubuhle babantu bonke eZimbabwe, ababusi bekhangele ihlangothi elilodwa.
Uchamisa la bantu bomanyano wakhe abe MDC Alliance kabahambanga emkhosini wokugcoba uMnangagwa lamhlanje, kodwa singabona yini kusiba lokubambisana iqhaza phakathi kukaMnangagwa lo Chamisa bengena mhlawumbe kuhulumende wokusebenzelana?
Ye, kungaba kuhle sibili nxa bengasebenzelana bebonke. Ngoba nxa sikhayela kathesi uMnumzana uChamisa kulama-supporters amaningi ikakhulu emadolobheni. UMnumzana uMnangagwa lama-supporters amaningi emaphandleni. Kuzaba nzima ukuthi lalo oholayo kathesi ahole engelasekelo oluvela emadolobheni. So mbona ngazani ukuze sithuthuke siye phambili silungise umkhonomo welizwe kebe kuqakathekile ukuthi besebenze bonke.
UMnumzana Dumisani Nkomo yincwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Ilunga letale lePhalamende lakweleMelika uSenator John McCain kasekho. UMcCain ubhubhe izolo ebusuku ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. UMcCain ubelilunga lebandla lamaRepublicans njalo ubesaziwa kakhulu ngokuba lomcabango ozimeleyo. Waphatheka empini yeMelika leVietnam ngeminyaka yabo 1960, wabotshwa kulelo lizwe wahlala entolongweni okweminyaka emihlanu. Ubephatheke enhlelweni zeMelika eziningi eziphatha amanye amazwe agoqela eleZimbabwe. Ubeseneminyaka yokuzalwa engu-81. Ilunga leMDC ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe eMelika uMnumzana Dan Moyo uthi eleMelika lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe.
Ilizwe le-America lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kaJohn McCain ngoba ube ngumuntu ohloniphekayo oqakatheke kakhulu noma nje ebe ngumRepublican, but izenzo zakhe ube ngumuntu olwela inqotho, olwela izinto ezithuthukisa ilizwe eziya phambili. Ube ngumuntu lwana esithi ube ngapractice i-partisan politics ngoba even ukuvota kwakhe esikhathini esiningi kusenate for imithetho ethize ebifakwa ukubona ukuthi kwesinye isikhathi uvumelana kakhulu lama-democrat ehlukana lama ama-Republican sabona even nge-vote ye-Obamacare lapho ama-Republican through uTrump ebezama khona ukuthi bayicishe yena wama lama-Democrat.
Ubezihlupha njalo uMcCain ngokwenzakala kwamanye amazwe, ngisho la semthethweni ebunjwa nguhulumende weMelika ephatha amanye amazwe ubephatheka kulokho. Ungathi umhlaba ulahlekelwe unganani?
Ngiyavuma kakhulu ukuthi umhlaba ulahlekelwe kakhulu ngoba esikhathini esiningi siyabona ukubana i-America iyalida entweni eziningi and ama-decision enziwa yi-Congress noma i-Senate yalapha aya-affecta kakhulu amanye amazwe endabeni ze-trade lobudlelwane. So ya umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe ngokushona kwamaKhen.
Umnumzana Dan Moyo ngowe MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumayikhobe. Kuleviki sesibuyela ke kwezombusazwe sixoxa lomnumzana Calvin Manduna, yena ongusakhulayo oyisizalwane seZimbabwe esiphila lapha kwele Melika. Uyafunda uManduna njalo uyasekela ibandla elibusayo ibandla leZANU-PF. Lamhlanje sixoxa mayelana ngamazwi kamnumzana Joseph Chinotimba, yena olilunga lebandla leZANU-PF. UChinotimba uthi ukhangela ukufaka isicelo kuParliamente ukuthi bajintshe isekelo sombuso lapho ithinta indaba ezihambisana ngeminyaka efunakalayo yokuba ngumongameli weZimbabwe. Ngombono wakhe, nxa umuntu efisa ukuba ngumongameli kumele abe leminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 hatsha amashumi amane 40. Masambeni kumnumzana uKelvin siyezwa ukuthi yena njengomuntu ongisakhulayo njalo osekela ibandla elibusayo ibandla leZANU-PF ulubona njani udaba lolu. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana, unjani?
Hayi ngiyaphila baba unje.
Hayi ngiyaphila. So Kelvin, uyizwile indaba ekhona buti, yini umbono wakho?
Well, ngingatokala, I don't know if ukhuluma ka Comrade Chinotimba is the party position or nguye kade ezikhulumela ku-rally. But assuming he was serious, I think that is his opinion. Abantu in general bafuna ukubona umuntu omature as candidate for ama-presidential positions. But immaturity ayila age as far as I'm concerned. Lapha e-America, i-age is 35, the constitution minimum age. I know Comrade Chinotimba uthe this is not targeted at Richard Misa, but in the past we have an e-history. When we used to make our constitutional amendments targeted at individuals to suit Mugabe, and we don't want to go back to that era where we are tinkering with the constitution in a reactionary manner.
Njengomuntu ongisakhulayo njalo ololwazi oluthile mara ngomthetho, ubona ngani ithuba likhona na lokuthi ngafeze kalokho?
I think ukhona. Imajority ikhona kuParliament, certainly in the National Assembly. KuSenate, angiboni ukuthi bengathola i-support efunekayo ukuthi yenze yona i-amendment leyo. But angiboni in general nje i-support ibe ikhona, both ku-National Assembly ukuthi abantu benga in the two-thirds requirement ubevumelane lakho lokho.
Hayi ke, Calvin, ngikuzwile kahle. Masigqiba uhlelo ngamazwi okunikeza uhulumende ukhuthaza umongameli ukuthi athuthukise abontanga, wena utheni?
I think it's very important ukuthi ilay new dispensation iphakamise ama-youth and focus on indaba zama-youth and ama-needs ama-youth, especially in the economic sphere, but or in a political level. Kale suku baga ama-youth agenda yetu ukuthi participate in politics. It's important also for i-renewal yama party. Lathi kuZANU-PF, I would love to see more and more ama youth getting involved and engaged as the baton is passing kuma youth now. Mele sikhumbule ukuthi when we fought DMP for liberation, it was ama youth who were at the vanguard. So it should be ama youth again who are at the vanguard of new dispensation lay.
Hayi, Calvin, ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle ukuba la ukuhlela.
Hayi, ngiyabonga lami.
Hayi, mthwakazi omuhle, lumzwile umnumzana uCalvin Manduna kwanele kwalamhla. Masidibane ngeviki ezayo, olevalisayo nguMikeove, ngithi libele viki elishukela.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Kangelo kokobe tunamasiwa betetela mazo betena masiko we owangusenziwe manje
lingalithola njani zulo muhle kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke namhla sikhangela ke ukuthi indaba abanye abantu abanengi bengajadi nginehlandla ngoba lomnumzana Ezra Jesus Banda lo mama ke uSkha Gumbo kule South Africa lezi ke zincwadi zamasiko esintu baba Sibanda ngiyakuvumela kuhlelo
kakhulu tubu njani?
Ngiphile kakhulu. Ngiyamukele lawe mama Sikha Gumbo kunjani?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi ngiphile kahle. So akutsho ukuthi kathi indaba abanye abantu bengasachadi kulezi nsuku kuhamba njani?
Le indaba enzima kakhulu kulezi nsuku. Indaba ye-economy yengathi iyinkinga kakhulu and abantu sebegijimisa imali. Ma ungathi uyashada uthole ukuthi umuntu akhona akanamali igenge encane especially abantwana abancane laba bakwazi ukubekezela emuntwini onganamali. Yikho nje ngabona ngathi kungaba kuyinkinga kakhulu.
Okunye sibanda kwini?
Ungathembekali, ungathembakali. Abantu abasathembani edu. Nxa umuntu unkosikazi umbele ijaka lakhe akakusela kuthembana. Sesisaba ukuthi ngendlela sokwabuya khona into zaku-social media lokhu. Kukhona ukubenza kuzwa ngalo mama engilaye kumbe ngalo baba engilaye. Abantu ke i-trust kayisekho akusela lokhu kuthembana.
Kwenziwa kwini kulokhu-ke Makhumbi?
Lama ngathi ukuthi kwenziwa kini njengoba ekhuluma nje ubhuti uSibanda lapho ukuthi i-social media. I-social media yengathi sibulele umphakathi kakhulu. Ngoba izinto zakhona zonke ziyashesha vele. Manje 2 minutes umuntu useqonyiwe, 2 minutes sebehlangene, 2 minutes umuntu akhona segula vele ugcina ungasazi ukuthi kanti vele umhlaba ufunani.
Into ekhona khona boDube ngizala ungezelela njalo kumagumbi. Into ekhona ikuthi-ke akusekululu ukuthola umfazi, kulula ukuthola indoda. Abantu akusafani nakudala ukuthi-ke umagumbi laba nxa bebenqunyelwa bekhonjiswa kothatha isikhathi eside. Khathesi-ke Dube sikhuluma nje khathesi nge-5 minutes le sikhulume ngayo. Nxa sengithola umuntu nxa ngifuna ukuthi ngiyengicambala la phasi emacansini yahamba. Kodwa uma sengizibuza ngemva kwensukwana ukuthi umuntu lo nguye ngamthatha yini ngathatha laye sembona ha-a. Kuthi uthi ngakwenza komunye umuntu.
Khonokho ke Magumbo kuyahlupha. Kathi kwenziwa kwini ukuthi abantu sebephoba ngamaphakaphakathi?
Okunye environment le especially lana eGoli hayi impilo yakhona inzima kakhulu. Environment yakhona esiphila kiyo these days kunzima. Akufani nasemakhaya.
Kakwenzakala eGoli kuphela. Kwenzakala nalapho esikhona uBongilandi lapho khona le mazwini lawo kaPhetheya. Abantu zokulo mncintiswano esingathi yi-competition ukuthi hayi ngile jaha elinje umuntu la sezibona ukuthi ayi ngiyasalela leli jaha lakhe lile mali la mhlawumbe lo muntu ephathini sewela icabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu uzomgcina kahle athi umuntu lo ufuna nje ukuthi athayela ukuthi ama-test and pass.
Okunye kwenziwa yikuswela. Ukuswela yikho kwenza abanye abantu begcine besenza so. Okunye kuswela, okunye kuzekelela. Abadala nabo kwesinye isikhathi abasakwazi ukukhuza abantwana. Njengalapha eGoli umntwana wala eGoli kashaywa. Ungamshaya uyaboshwa. Sokunzima vele kakhulu.
Angazumbe lokudla futhi Magumbo kumbe kudliwana abantu sebephomba ubuhlala bengani laba abantu vele abadlulele ukuthi bangene ecansini. Akusela muntu imizwa yakhona sihlalise egcekeni nje behlangana abantu nje sebegcine udala kwakwenzakala udala lokho.
Pho ke ungalungiswa njani Magumbo konoko?
Hayi lokho lami anginalwazi ngoba angithi lapha izinto zakhona ziyakhula abantwana bakhona bakhulile inyama yakhona inkukhu zakhona zikhula nge-2 days ama-cheese la nikho kwenza abantwana bebe so abantwana bakhona lo mfushi wakhona bawufuni sebejwayele khona lokho kwakhona la lapho vele kunzima kakhulu akula sixazululo ngoba nasekhaya nakhona kunzima besingathatha abantwana bethu siwahambise ekhaya manje ekhaya nakhona lakho akusahlaleli.
Kuba khonapho-ke baba Sibanda udluva lohlelo.
Ye ngiyabonga kakhulu-ke oqathele ukuthi abantu bafundise abantu zihloniphe nxa umama zihloniphe nxa ngubaba ungatuthanga lo muntu esitaradeni kumbe ku-social media ukuthi hayi nangomuntu.
Ye bhosilokuqina khonapho Magumbo.
Ngiyabonga kakhulu ngokuba sehlelweni hayi ngiqinisile ukuthi abantu kufanele baziphathe kahle.
Ye siyamuzwa lapho-ke ngumama uSikha Gumbo khonangale-ke kwele South Africa lo baba u-Ezra Jesus Banda khonangale-ke kwele Bhilitane lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyabonga ngohlelo lwamasiko lakuphila kwabantu Gibbs.
Thank you.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
uphetheni namhlanje
namhlanje ngiphethe umbhalo esiwuthatha kuncwadi kaPawulu ebhalela kwabaseRoma ichapter inga-4 ivesi lapha isuka ku-18 isiya ku-20 uthi yena ngakufaka ngalindlela ukuloba kukaPawulu uthi yena kuthemba wakholwa emelane lethemba elokuba yena angaba ngubaba wezizwe zonke ngenxa yendlela ayetshelwe ngayo ukuba isizwe sakhe siza kuba njalo kazange axege ekholweni lwakhe nxa ekhangele umzimba wakhe owawufanana lokuthi usuvele ufile ngenxa yokuba yena wayeseleminyaka elikhulu njalo nxa ecabanga ngokuba umkakhe uSera uyinyumba ukungakholwa akuzange kumenze ukuba yena axege ekuthembeni izithembiso zikaNkulunkulu kodwa-ke yena wakhula waqina ekukholeni kwakhe wanika inkazimulo yonke uNkulunkulu lumbhalo ukhuluma ngo-Abraham siyakwazi ukuthi u-Abraham wathi uNkulunkulu emnika isithembiso sokuba uza kuba lezibulo lakhe u-Isaac lokuba uza kuba ngubaba wezizwe zonke uNkulunkulu wakhulumisana lo-Abraham eseleminyaka engu-100 lo mkakhe uSera wayeseyisalukazi okokuthi ngemvelo kwakungeke kwenzakala ukuba uSera angazithwala abe lo mntwana ngakho-ke yikho nxa sikhangela lo mbhalo engiqeda ukuwubala kwakulula ukuthi u-Abraham alahle ukholo lwakhe kwakulula ukuba u-Abraham angathembi ilizwi likaNkulunkulu ecabanga ukuthi aunkulunkulu lokhu antshele khona kusoze kwenzakala yikho u-Abraham wathi ekhuluma lo mkakhe uSera ilizwi likaNkulunkulu lithi uSera wahleka ngoba esithi ngiyisalukazi ngiyinyumba lokhu vele kungeke kwenzakala kukhona umumo esingena kuwo okokuthi nxa ukhangele kulula kakhulu ukulahla ukholo lwakho kodwa lapha sifunda engathi isifundo esiqakathekileyo sinanzelela ukuthi vele lona ukholo lunamathelane lethemba ngakho singathi mina ithemba yiso isisekelo esiphezulu lapho ukholo olwakhiwa khona ungabona usulahle ithemba uyabe usulahle ukholo lwakho lumbhalo uyasitshengisa ukuba isizathu sokuba u-Abraham engalahlekelwa lukholo lwakhe yikuthi wagcina ukuthemba kwakhe ukwethemba kwakhe kazange akulahle ungabona abantu kumbe isigaba kumbe isizwe silahla ukuthemba kutho ukuthi siyabe sesilahlekelwe lukholo ungalahlekelwa lithemba kutho ukuthi usulahlekelwe isizathu sokuba vele uphilelane usulahlekelwe isizathu sokuba ikusasa yakho ayisekho ikanti nxa ulethemba lokuba hayi kusasa izinto zizatshintsha ulethemba lokuba izithembiso lezi engizithembileyo kumbe lokhu engikukhangelela ukuthi kwenzakale kuzagcina kwenzakele ngesikhathi esifaneleyo ngiyananzelela lapho ukuthi nxa sisiya kulumbhalo engake ngakhuluma ngawo okholo ithi lona uthi wona lumbhalo kwabaseHebheru chapter 11 verse 1 ithi ukholo yikwethemba ukuba kuzayenzakala izinto lezi ongaziboniyo ngathi kumbe ukholo yinto esibambayo engabonakaliyo ento esifuna ukuba iyenzakale phambili ngale ngakho ukholo aluthi lona akusoze kwenzakale ngenxa yokuthi into yakhona awuyiboni kodwa ukholo nxa lunamathelane lethemba luthi lona lukhuluma izinto ezingekhoyo njengezinto esezikhona mlaleli wami bambelela ungalahli ukholo lwakho singalahli ithemba asibambeni ukholo ezintweni zonke uNkulunkulu asithembise zona
akuyiphethe mfundisi
ngiyathandaza baba ngegama likaJesu wonke lo muntu onilaleleyo kulabanye abadengeleyo kulabanye abathi sebefuna ukulahla ithemba lokholo ngiyathandaza uba uNkulunkulu bancede basize bethole ukholo lwakho ngegama likaJesu amen
lapho besivuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcotshwe uqala umsebenzi namuhla. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.